izakhamizi zeinsiza North zihlalele evalweni ngemva kokuchiselwa imizi, ukuchaywa lokuthathelwa impahla ngabezanu PF bekhokhelwa ngabantu abaziwayo kulumango. Imizi ichisiwe, ezinye izindlu zadilika, kuthi lempahla zagecwa ngamahloka osekuchiye abantu bekhumbula izolo layo ebingamanga kuhle. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthe ibandla elibusayo seliqalile ubuchapha balo ngoba sebekhangelane lokhetho lomnyaka ozayo.
Indenzwa izano ensiza North ukudiliza imizi yabantu beyichisa bechayo gonke izalukazi belimaza labantwana ngaseyifuno waziyabona ukuthi izano siqalile ukuthoroliza abantu kwethusela ukuthi abantu bengenelise ukuvota ngokhetho oluzayo ngo-2018 ngoba bazabe bengasela proof of resident sebebaleke imizi yabo bengasela ndawo eright ukuthi balelungelo lokuvota. So asiyithandi njengezapho into le kayime ingaqhubekeli phambili.
Unina kaSobhuku uErnest Nxumalo kaWard 24 odilizelwe umuzi impahla zahlahlelwa ngamahloka, unkosikazi Silela Nxumalo uthi abezanu PF bathi abathokozi ngesikhundla esiphiwe indodana yakhe sobuSobhuku nguNduna uMajaha.
Umuzi udilike kangaka nje ngenxa yesikhundla uJahana asinika uErnest. Esomsakumathe sasizatshelwa kuhle induna ukuthi hayi lokhu azenza khona ukuthi ngusabhuku abaziwa emahofisini laye ekhona kazangaphilisi. So sekubuhlungu nxa uErnest esemukela abantu abafuna indawo umthetho ayewuthiwa nguJahana endaweni kaJahana. Yikho okubuhlungu kakhulu ukuthi wemukelelani uJahana kuyini asifuni we-MDC.
Umlisa kaWard 22 Ensango umnumzana Alexandra Mnyokeni uthe okwenzakale eInsiza North yonke lakonxumalo akukhulumeki njalo kaboni ukuthi amapholisa aza kwenelisa ukuxazulula lolu daba. Abantu bakaNduna uMajaha badla luklubhu eInsiza North imizi edlula amakhulu amane idiliziwe, eminye yachiswa impahla bazithathela. Imizi ephahle umgwaqo oya eHarare iyachiswa kuthi abanini baxotshwa belengise izandla. Ngimele iStudio 7 ngiseInsiza North, ngingunompumelelo moyo.